Endabe zethu lamhlanje lino Mike Hobe. Umongameli Emmerson Mnangagwa usungula ibhanga elizoboleka abasakhulayo imali zokusungula inhlelo zokuzithuthukisa. Amalunga ebandla lemthwakazi Republican Party abotshwe etshengisela ku-Pick n Pay ngeviki ezidluleyo amiswe phambili komthethwandaba namhlanje. Inhloko kahulumende yeleBhilitane uTheresa May uthi ilizwe lakhe lokhu elisabheke ukuphathwa kokhetho nguhulumende weZimbabwe andubana iphathise ekuvuseleleni lelo lizwe. Kwezemidlalo, iqembu lenguqu eleBulawayo City lithola uncedo lwekit ebiza inkulungwane ezintathu zamadola $3,000 oluvele kwinkampani e-Asphalt Products. Kulayistok lamhla kuhlelo lwendaba eziphatha abesifazana olwe-Women's Round Table sikhangela imbali yabesifazana asebequnge isibindi sokuncintisa kukhetho lwalonyaka. Thumelani imilayezelweni kuwhatsapp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yabulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-half past 7 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 la ku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp la ku-Facebook ku-VOA Ndebele.